Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obese thulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 16 Mhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho le Victoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho.
Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravele 100 kilometers yes besiya ewange.
Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebuphe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175.
Okuqakathekileyo ungaqeda ama-drugs eZimbabwe yikuthi ama-youth ebe semsebenzini, yikuthi ama-youth eqalisa amabhizinisi, yikuthi ama-youth ebe lento zokwenza.
Umbiko wokuthi abantu kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola leMelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana.
Kodwa ngalesi sikhathi kusegcene ukuthi ngumuntu nje obone kuvala ukuthi azibhalele, injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isilesikhathi bhoja lezi news ku-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamhla siqala indaba zekuseni ngodaba lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Ngakho zithi kumele zihambe umango omude ongamakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisa ewange, lapho okulamahofisi e-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission. Lolu ludubo olutholakala njalo kwezinye indawo zelizwe. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana uthe simthumele imbuzo ngalolu daba, kodwa sisiya emoyeni ubelokhu engakayiphenduli. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, eyeVictoria Falls Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo.
Kuliqiniso Nkomo ukuthi eVictoria Falls iloba kuyindawo ebalulekileyo eyazakalayo umhlaba wonke, ayikabi le ndawo yokuthi abantu bengenelisa ukuregister bevota. Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravele 100 kilometers yes besiya ewange. But uzabona ukuthi iVictoria Falls ithole recently i-city status, njalo ngezinye izinto ezikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi lathi njengendawo eyaziwayo, endawo elodumo, sibe lokwenelisa ukuthi abantu beVictoria Falls bebe le ndawo abazabe beregister khona ukuthi benelise ukuvota.
Izeki sizwe kuthiwa ilohlelo lokuza khona ngapho eFolosi ukuze ebhalisa abantu, into eselitsheliwe yini leyo? Kuliqiniso
lokho iZek isikukonfirmile, ngoba ikhiphile istatement ekade sisitsho njalo, isitsho ukuthi kuzaba labayithi i-mobile biometric voter registration iBVR center for delimitation itinerary. So itinerary kusitsho ukuthi kuzaba le ndlela kumbe lamalanga athile okuzayenzwa khona i-mobile registration, okufana lokuthi indawo eVictoria Falls it is also going to benefit. Njalo amalanga aphumileyo laphana esiwabonileyo kuyabe kuzakwenziwa mhla ka 11 to 30 April 2023. Lokho kusitsho ukuthi izikhathi ababe kwenza lokho babe senza from 7:30 kusiya ku 5 o'clock, and amalanga akhona kuhlanganisela amalanga ama weekend amalanga okufana lomgqibelo langesonto abantu babesebenza ukwenzela ukuthi benelise ukuthi inani labantu ababesebe esendaweni ezijeneyo sokwenziwa i-delimitation bazayenelisa ukuthi bevotele endaweni lapho ababefuna ukuthi bevotele khona. So ngiyakutsho lokhu, ngiyakuvuma ukuthi kuliqiniso ukuthi i-ZAC isiku-announcile lokho ukuthi yinto abazayenza. So kutsho ukuthi abantu be-Victoria Falls ngezikhathi zonezi kusukisela mhla ka-11 to 30 April babesenelisa ukuthi behambe be-register bese-Victoria Falls, njalo be-register ngoba kuyabe kuyi-mobile iyabe ize ebantwini i-ZAC ukuthi yenelise ukuthi abantu ababezatshintsha izindawo be-register ngokufanayo.
Hello ke ngumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zedolobho leVictoria Falls eye Victoria Falls Residents Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Imikhankaso yokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa iyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175 elizweni jikelele abathengisa kumbe abasebenzisa ukudakayo kumkhankaso osanda kusungulwa. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo ngekhefu leFebruary Movement eLupane, lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe. Amalunga ebandla lezanu PF atshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle ngoba lizakhuthaza abatsha ukuthi bezithuthukise kwezomnotho. Kodwa umnumzana Dinashe Kambarami ongumgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kufanele uhulumende akhuphule umnotho welizwe kuqala.
Ayisikho wonke esingakwenza okwama campaign awareness okungaqeda ama drugs. Okuqakathekileyo ungaqeda ama drugs eZimbabwe ukuthi ama youth ebesemsebenzini, ukuthi ama youth eqalise ama business, ukuthi ama youth ebe lento zokwenza. As long as bengelanto zokwenza behlala besezindlini, they will be forced to do something just to entertain themselves besenza izinto at the end of the day kubulala i future yethu njengabontanga. Engingakutsho ukuthi uhlelo lwe drug awareness campaign siyaluyamukela kakhulu. Sibona even sinanzelela even amapolice they have done very well, bayenze kuhle sibili and ngendlela abasebenza ngayo ukubamba laba abathengisa ama drugs lama radio stations la ku social media. That also as leaders and it's our responsibility ukuthi sibe sikhankasa nxa sihamba sibancedisa ama youth ngoba abanye bakuma situations abangasakwanisi ukuthi bephumekiwe. So siyakubonga lokhu. Kodwa uhulumende okuqhakathekile ukuthi ama youth athole imisebenzi, ama youth akube le transparency in ama programs even ama youth, even youth funding nje ungazothwa kulama loan ama youth atholakala ngabanye abantu nje abangathi balama connection abalabantu abaziyo babaziyo phezulu. So konke khona kuyana kuyaaffecta, akube le system e right ezathi ama youth kube le ndlela zokuthi they can be absorbed from isikole nxa besuka esikole bengabi lesikhathi sokungabi lento zokwenza. Yikho kusuka kunjani kubayenze ukuthi bengene kuma drugs lamayama substance abuse kugcine ukuba lama problems elizweni njengakathi.
Ungasipha umbono wakho ngomhlangano uhulumende athi uzawuqhuba eLupane lapho abatsha abazahlangana lomongameli Mnangagwa bekhuthazwa ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa. Ubona ingani kuzaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho sikhangela le mizamo eyenziwa ngamapholisi
njengebandla le-TCC? Asikuboni ukuthuthukiswa kwezomnotho le-participation yama-youth kakhulu ngoba ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abangela msebenzi, ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abadubeka kakhulu, ama-youth liyananzelela ukuthi even kwezomabhizinisi kuba nzima ukuthi umyouth waseZimbabwe ebe le-access ukuyathola even nje even amaloni nxa engaba efuna ukwenza ibhizinisi. So angiwuzwisisi kakhulu nxa sisithi kuyajabulelwa ukuthi abontanga baya participate kakhulu kwezomnotho ngoba yibo abatshona behlezi babukele yibo abasetshenziswayo futhi kweze politics nxa izinto zisonakala babatshaya abantu kodwa abalamsebenzi abalampilo iningi labo amboni ukuthi basazozithola even lezindlu zokuhlala njengama-youth so angazi ukuthi kuyabe kujabulelwane nxa sithi bayajabula ukuthi i-participation yama-youth mina ngikhangela i-majority yama-youth maybe 80-90% abalamsebenzi even labahambayo ezikolo balama-certificate bahlezi ezindlini yikho libona nje silama-youth amaningi khathesi even afundayo lama-degree sebesenza i-NACE 8 ungakhangela even inumber eyama-youth ahambe kubo UK last year lakathesi abayenza i-NACE 8 iyakutshengisa ukuthi ama-youth ayadubeka thina njengebandla le-CCC siyabe sikhangelela ukuthi ama-youth asezikolo kubo-NUST kubo-POLY lama-universities kubo-UZ nxa besuka ezikolo kube le-system eza-absorba ama-youth whether bazangena kumabhizinisi besiya kuma-training abanye besiya specialize kwamanye ama-areas of industry lokho yikho okwakumele sithi singakujabulela kodwa-ke manje nxa sikhangele kathesi ama-youth akulanto abayenzayo.
Lo-ke ngumnumzana Tinashe Gambarami, isiphathamandla sogatsha labatsha kubandla le-CCC koBulawayo, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende uhleze egcizelela ukuthi ulenhlelo ezimqoka ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo ekhuthaza abantu ukuthi labo baphathise ekwakheni ilizwe labo. Umbiko ukuthi abahlali bedolobho lakoBulawayo kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola lemelika yesabalala enkundleni zokuxhumana. Umbiko lo uthiye abaningi bedatazela ngoba lokhu kuzakwenza izikwelede zabo zikhuphuke. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamanisipala yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi nxa singena ku-social media kukhanya kule news ezibhodayo lapho ezithi umasipala uzabhadalisa izikwelede ngedwala e-America. Kodwa-ke siyananze ukuthi ngendlela okubhalwe ngayo kulowo muntu njengabe ezibhalela somasipala umasipala angayithumela amameseji esiyebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka kuletterhead yakhe ucaca ukuthi umasipala kube le signature aka-town clerk uChristopher Dube but leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela so-ke kusegcekeni ukuthi hhayi umasipala angasezinto ezinjengalezo futhi kule ndlela yokuthi abantu abazise kuhle kodwa ngalesi sikhathi kusegcekeni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi but eqinisweni isile sikhathi ibhoja lezi news ku-social media and kusegcekeni ukuthi asiyo into eliqiniswa leyo so ngokunjalo bezike zabuza ezinye izakhamisi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu obebhala into ayifunayo so-ke eqinisweni umasipala owalesi sikhathi akasitsheli hlanje izakhamisi ukuthi uzabhadala edola ye-America so owakahle siyatsho ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengahleqiniso.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo ikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi?
Wele ongabe efaka lezi news ezibhodisa kumbe uma iqalisa lezo news asilaqinisa ukuthi yena ubejongene ngoba eqinisweni ungayiboni ibhoda imeseji enjengaleyana ayiqalisanga kumphakathi ngumuntu oyedwa iqalisile abantu babayifuqa nje abaye beyidlulisa so-ke ukuthi lowo uma iqalisa and bejongene hhayi akulamuntu ongabakwazi kulokho kodwa-ke eqinisweni vele abantu balovalo hathi kuphela kumasipala lobangapi abantu bazisele ukuthi ngenxa ukuthi bananzele ukuthi idola leZimbabwe lapha liyaphela amandla ngeviki isikhathi esiningi nxa uliqathanisa le dola leMelika. Abantu ukuthi balovalo ukuthi engeke uzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hhayi idola eleZimbabwe lingasasebenzi. Bakhona abantu abacabanga khonoko, njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo aluba idola leZimbabwe liyamiswa kusebenzela imina njengokwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018. So imicabango ngaba mningi eyenzakalayo, iinjongo zingaba zilengezishiyeneyo, kodwa among other injongo kungaba izenezo zokuthi abantu bafisa ukuthi ngakwenzakala njalo. But eqinisweni uma iqala indaba nguye ongakwazi ukuthi kanti bevele ejongeni, kodwa akade singakusho ukuthi hhayi abantu engxenye yasicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitsheli khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi usezangenela kudaba lwezikolo ezithengisela abantwana impahla zamayunifomu. Leli phephandaba lithi umphathintambo weze-primary le-secondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthi ezinye izikolo azisavumeli ukuthi abantwana bayethenga impahla le kwezinye izitolo ezingasoze esikolo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Mnangagwa uthi abasebenzisa ibizo lakhe kumbe elemuli yakhe ukuthola abakufunayo sebezajeziswa. Umnangagwa ubikwa itshele umhlangano we-Politburo ngolwesibili ukuthi lamasela labanye abayenza okunenginengi bazabotshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ma-Studio 7 amahle, ngingumfana kaNcobe wasemadopo eKezi eZimbabwe. Bengicela lisigebhele amadamu, manje izulu liyanetha, amadamu agcwele udaka, amadamu akithi eKezi agcwele udaka, imigwaqo awuhambeki, emgwaqweni amagodigodi, amadibha siyazama ukudibhisa inkomo, inkomo zisafanda kudala, inkomo zakithi ma ziqeda ukudibha zizinukela umquba nje, phakathi kugcwele umquba phakathi kwedibha, kugcwele umquba phakathi ben fakile umuthi awufakanga umuthi, inkomo ziphuma zinuka nje umquba. Even zihamba nje egangeni zisakhombisa njenge inkomo zakudala zizizuza zinuka idipa iganga lonke, manje zizinukela nje umquba nje umquba. Cela silungiselwe amadipa, silungiselwe amadamu.
Studio 7, ngithanda ukubonga lo ke abamameli Studio 7. Ndikhuluma lo Dumisani Ndlovu, ngilapha eJohannesburg. Ngokuhlala ngilapha eJohannesburg but iphuma khona lenhlaba zinduna. Mina ngilesikhalo isikhalo mpela. Yazi abantu besindebeleni laba bathi bona bamele abantu besindebeleni abasephalamende umsebenzi wabo ngowani kahle kahle? Ngoba umnotho mayithi yabhekisisa lapha eZimbabwe emainsidini lemandebeleni, umnotho especially kulezi zinto ezikhujwa phansi, igolide liningi kakhulu, liningi kakhulu. Kumele ngale yasivusa lalesi sigaba but ngendlela ukufe ngayo uma uduza ngapha eGoli, hayi umgwaqo ufile, bathatha imali yangapha emandebeleni bayavusa khona leharane. Hayi thina isizo sakithi hayi basiqedile kuvuswa khona le Mpumalanga, khona le Mpumalanga. Hayi kunzima asazi ukuthi ngubani ozosimela khona ipharlamente one day naye abheke isizwe sakubo laphuma khona, kumbe lo muntu wena osimelayo khona ephalamende mpela omele abantu besindebeleni mayeza ezobona izihlobo zakhe ngapha akaphathwa ngamahloni na? Mayefika yena ethole ukuthi hayi isimo sinje esitaradeni, njengalokho esiyikhona hayi kunzima kunzima sihlobo
eh salibonani salibonani basakazile njani studio 7 libingelela siyacela bakithi mazimbabheni siyacela zimbabhe mahlabe zulu siya ekhethweni ngendawo ngendawo ku ground lapha elikhona nonke khona to corner of zimbabhe ngiyamcela ngiyamcela kakhulu ukuthi ningabuyele emuva nayibona izano pf vele izano pf liyayazi izenzo zayo ayisoze ivike ivumele amaparty aphikisayo akampene leyo into vele siyaziyo nababona bevimba uTswangarayi bembamba engafikeleli kumarali yakhe so thina abantu ithi sifanele sikuqaphele khona lokho sikuvulela amehlo sibili sikukhangela ukuthi vele kayisoze yavuma ukuthi khona na amaphathi aphikisayo la akampene njengelesi sisilona iyesaba kakhulu sibili ukuthi vele kangeke ilibone elidlalayo ngeke ilibone elidlalayo ngakho ke thina singabantu asenzeni shua ukuthi khona na izano PF akasiyivoteli noma abantu bengachayo kanjani ukuchayo kakutsho lutho noma bengasibulala kanjani akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni ngiyabona omo blessing bafile khona manje singabuyelini emuva sithi thina sivotela izano PF ngiyangicela mahlabe zulu ngiyangicela mazimbabwe amahle sonke sikhuthazana nani impela ukuthi khona nasihambeni siyevota sisukumeni ngobuningi bethu izano PF ngitshe lawe wena muntu osapota izano PF uhluphekisa abantu ma uqinisa ikhanda uvotela izano PF ngoba ma ukuvotela kwakho izano PF yikuvotela ukuhlupheka ukuthi abantu behlupheka ilizwe kalila mali ilizwe funeka libe lo government ozalifaka libe le mali so ngiyangicela ukuthi bakithi asizameni ngamandla wonke ukuthi khona la khona to corner ground vele singabuyele ungasikufayi kuphi asikhupheneni izano PF izano PF iyadliwa kuphela iyaphuma kuphela embusweni bazabaleka omnanga kwabathanda abathandi wayebalekile wabaleka waze South Africa usazobaleka asibakhipheni
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi ndithanda nje ukulibonga nje ngomsebenzi omuhle kangaka eliwenzayo okusinika izindaba zezimbabwe ezingathathi hlangothi hayi siyabonga bantu bakithi namhlanje uthanda ukuphawula ngendaba le kababa lo Emmerson Mnangagwa le ubaba lo uthi nana uya elupane the uyeyithu elupane uyavula khona ngali iya celebrate birthday kamgabe hayi thina nje abantu bemathebuleni birthday kamgabe siyiselebrate baba kube nje vele kuya ngathi kube vele ngawubuya naselupane leyo ngoba vele hayi into wasiphatha ngayo wasiphatha ngesandla esilukhuni baba wasiphatha kubi kakhulu mpela ukuthi siselebrate birthday kamgabe birthday kamgabe ayiselebrate khona le emashonaleni ye obantu abaphatha kahle kakhulu abantu emashonaleni hayi khona abantu bemathebuleni nasiza celebrate birthday abantu bakithi abaza siphatha kahle umqondisi moyo ye siza celebrate birthday yasesithethele ethi izimthwakaza hayi manje ukuthi celebrate birthday kamgabe hayi kanti umgabe kwini vele kwenzela abantu betipani kwini kwenzela abantu bemathebuleni ungantshela kuwani kuyini lutho
linjani lonke basakazi beStudio 7 labalaleli imbingele lomthwala zonke jikelele kulalo baba othe into eyenzakala 2018 kade kuyisketch msupporta kakhulu umfo wethu lothi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch sikhuluma ngamandebele ayi 40,000 abulawa ngamashona engalacala ngeguguround umhlaba zange wangukuna umhlaba zange wakhala umhlaba zange wakhuluma lutho umhlaba sesikhuluma ngamashona ayi 6 elawa abulawa ngo 2018 abantu bayacomplaina so ngimsupporta kakhulu futhi uma isithi isketch ngoba thina safelwa ngabantu abaningi emathebheleleni bebulawa ngamashona bengalacala ngiyabonga basakazi okukhuluma ngobheka impilo yethu okuhlala nase South Africa
linjani basakazi labalaleli bezimbabwe bonke abahle ngicela basakazi bandla lincede libale odukumbe lidlulisele phambili kuyaphuthuma ngicela usizo lapho bakithi ngizathi khakha ngamafichane ngidinga abantu abavela eKanyambizi ngidinga ubaba wami wathuthela khona le ala ngeminyaka yabo maybe early 80s so indawo leka inyazisi kahle ngidinga abantu abayazi leyo ndawo yena wayekuthutha evela echolocho igama lakhe kungurapson span angikwazi ukuthi bambiza sabani kodwa wayehlobanele labantu bakomathwasa kulobaba okuthiwa ngumathwasa echolocho gospaper owayenyanga umathwasa lowu wayelabafazi abaningi kodwa siwatsho khona yena uMathwasa so baba la uMathwasa wabehlobeni kwakungubhuti lobuna wakhe ngani kanjalo mangisizwa ngomama so ngiyacela kakhulu makulabantu abavela eKanyambizi noma ungabadlawa abantu ngoba ngizadinga ukubuzisa ngikuphe amabizo ngobuningi bawo ukuthi ukwanise ukundingisa labo bantu ukuthi ubaba ngabe lokho eseKanyambizi kumbe sewathu kanjalo but bengicela kakhulu makulomuntu ongalalela leyi audio ovela khona eKanyambizi ukuthi angisize noma abetshole uchukosiphepha abazi abantu abantwana bakamathwasa igama mina nguJekonia Mguni kodwa isibongisa kusibanda nganxa ngisebenzisa kuba omkhulu komalume esakomguni bathi ubaba ngokungakusibanda yena ngicela usizo khonapho basakazi lidlulise leyi audio ngoba laba bantu ngiyabadinga kakhulu impela sengizamile ngazo zonke indlela manje kukhanya abantu abavele eKanyambizi kabatholakali ngithe mfake khona lapho ukuthi maybe ngathola usizo ngiyabonga khonapho abazasiza bakithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika owake waba ngusiba lukhulu wesigaba seSouth Carolina unkosikazi Nikki Haley ube ngowesibili ukuveza ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika. UHaley wake wancintisa ukuba ngumongameli kodwa wagcina ekususwa kuma-primaries ebandla lama-Republicans ngumnumzana Donald Trump. UTrump wamkhetha ukuba ngummeli wele Melika kumanyano we-United Nations. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamura Igwekwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungena wani keli enkundleni yozokuba president welizwe leAmerica iletha amagama amacha amaningi enkundleni leyo kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ngubani ongaba ozaba ngupresident ngokuba kusamele ngathesi bonke laba abanamagama abawafaka phambili bayavumelana lebandla labo lama Republicans ukuthi ngubani awuzakhethwa ukuthi abe nguye ozamelela ibandla lama Republican ikho ke hayi kusaseduze kakhulu ngoba asikafiki leso sikhathi njalo abakabi baningi abasebefake amagama abo phambili asebefake amagama abo nguye uNikki Haley lo uDonald Trump owayengumongameli yibo ababe nje asebela amagama asekhona asebesaziwa ukuthi khona hayi laba yibo abafuna ukuthi babe khona badinge ukuba bakhethwe ukuba ngabameli be-Republican Party ku-presidential race.
Ngokubona kwakho kukhona yini omunye ongaphumelela ukwedlula uNikki Haley kumbe nguye osubona ngani nguye ongagcine sengumongameli?
Kulamanye amabizo angangangeniswa enkundleni kulo Ron DeSantis ugovernor weFlorida ngelinye igama lelo elilokhu likhulunywa ngalo kodwa yena akakatsho ukuthi khona ukhona yini kumbe kakho yikho ke yikho sithi kusaseduze kakhulu ukuthi sithi khona uNikki Haley engagcina enguye njalo enye into ekhona ukuthi yena uDonald Trump kulabo abasekela abaningi kakhulu njalo ke laba abamsekelayo uDonald Trump hayi yibo abantu esingathi khona yibo abakhulu kwe-Republican Party yikho ke asingeke kusaseduze kakhulu ukuthi sitho ukuthi khona kungaphuma kanjani ngoba yena uNikki Haley ye uletha okutsha okuningi ekulokuzeni enkundleni ungowesifazane ngenye into veleleyo esikhangelelayo ukuthi iyabiza abantu njalo ungomunye wengamhlobo wakhe ngowalaba ababevele belapha ikho ke uletha elinye icele ebelingekho kulokuzeni kubantu labo abakade bemela ukuba ngupresident ikho ke hayi singe siyakhangelela ukuthi khona ye engabathola uzabathola abantu abazamsekela kodwa kuseseduze kakhulu ukuthi sikhulume ukuthi ngobani sibili abazakuya phambili.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni, njalo amapolisa athi asebophe abantu abafika 2,000 phose lamakhulu amabili 2,175. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.